ngabe namhlanje kubulawayo kutshengisela ukuthi izulu oluningi aluthakazeleki lolu hlelo le-National Youth Service. Ingoba yona injongo ye-National Youth Service ibalulekile ukuthi kukhangele ukuthi yenkakhulethwe ukuthi abantu benanzelele ukwakha kwesizwe kumbe okuthiwa hayi kuhlonisa abantu ngokuthi sivela ngabi lokuthi siya ngabi. Bese sinanzele ukuthi abantu sebananzelele ukuthi uhlelo le-National Youth Service soluhambe laphambuka ekukhangelelweni ukuthi lifinyelele entweni ekukhangeleleyo. So okwenzakale namhla obulawayo abantu betshengisa udlakela kusobala ukuthi iningi labantu aliwuthakazeleli lolu hlelo.
Izolo sibone umhlangano ofanayo usenziwa eMatobo, abantu baphe imbono yabo kodwa kasibonanga ukusiba lodlakela esilubone lamhlanje. Kuyiwa phambili kwezinye indawo, ubona kuhamba njani?
Ngasikhangela okwenzakala eMatobo izolo labo bulawayo, kusobala ukuthi ngasikhangele eMatobo indawo esingathi isemaphandleni. Kuba lula ukuthi abantu abasemaphandleni beyamukele inhlelo zikahulumente, kodwa ngathi sibuya endaweni ezinjengako bulawayo, yikho lapho esibona khona abantu abanemiqondo ethiyeneyo. Yikho singathi namhla kube lodlakela because of the nature of indawo lapho kuyenzakale khona ihiri. Singakhangela futhi ngasikhangele okuzayenzakala phambilini ibulawayo namuhla, singathi ifihle yatshintsha kumbe isatshintsha indlela abephalamende abazayenza ngayo ama-hearings. Sebekwazi ukuthi okwenzakala kobulawayo kungabe kusithengisela ukuthi uzulu alithakanga kumbe indlela bona abayenza ngayo ama-hearings ayisiyo. So izinto sezizatshintsha.
Wena ulubona njani uhlelo lwe-National Youth Service njengomuntu osakhulayo?
Uhlelo lwe-National Youth Service lona luhlelo oluhle kakhulu uma lisenziwa ngendlela eqondileyo. Nasikhangela endaweni ezinjengako-Nigeria lakwamanye amazwe, lolu hlelo luhamba luncedise ekwakheni isizwe, kodwa singananzelela indlela oseliyenzwa ngayo, kumbe olayenzwa ngayo kusenza singabi lalokho kuthiwa yi-confidence